Dube, yes. Into ngayisho phela it was sike sakhuluma kabanzi ngendaba yendlala. Indlala ibhasile inkulu kakhulu, ikakhulu esabelweni ngiso. Engikhangelela ukuthi ngabe kuyavuma kumbe kukhangelwe kabanzi ukuthi indlala le ingabanjwa kanjani. Ikakhulu indlala le iphakathi kwabantu lezifuyo. Engikhangelela ukuthi abantu kufanele basondezele ukudla kube kuningi. Kodwa into engiyizwileyo sibuza u-GMP manager eGwanda usichazele kabanzi ukuthi ukudla kungani kakukho, kungani ubebala ama supplies e-3 months ukuthi sokungabe kusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi abantu bazuze ukudla. Njalo besibuza kabanzi ukuthi bayavumela nje ukuthi wena njengomuntu nje uyi-individual nxa kuwukuthi kumbe le mali yakho, kumbe ngithi njengomuntu nje ole mali yakho uyabe fisa ukuthi athenge i-grain from GMP, kukhanya ngani konke lokhu kakukho. I-social welfare irekhodi engilayo straight through ngika-WhatsApp 7 i-WhatsApp 7 abantu abaholayo khathesi iyabe ibamba i-WhatsApp 7 ibamba istezi, ibambe imayezane, ibambe imaphane 1, ibambe imagumbo, ibambe imaphane 2, ibambe igalazi, ibambe isimbumbumbu, ibambe imahwanke. Kula bantu abangu-400 kuphela abaphiwa isaka. Njalo amasaka la nxa bekhuluma bathi bona banika 10 kg, ten kg ngokusiya ngokuthi abantu bangaki phakathi kweguma leli liyabe likhona, ungathi per household ngangibeka ngesilungu. Engikhangelela ukuthi i-400 kumbe ukudla lokhu kuncinyane kakhulu. Akula muntu okufanele asale kulesi isibanga esikiso ukuthi kumbe singathi uzazama lokhu mbazame lokhuya. Wonke umuntu i-government kufanele ibone ukuthi iyathatha a-step ahead, ibone ukuthi wonke umuntu kuyangenisa izisaka isaka ngomuzi ngenyanga. Ngoba isimo kasi sihlanga. Njalo bangaplani ikakhulu kithi ngapha emandebeleni ngoba thina siphila ngenkomo. Inkomo lazo zifuna ukuthi zisondezele ukudla ukwenzela ukuthi kuphileke ebantwini. Ngoba abantu bakithi ngapha ungabona umuntu oligraduate kumbe ubone umuntu ophila kuhle ngumuntu owazakalayo ukuthi ulenkomo ekhaya lakhe. So kwakhathesi idlelo libi kakhulu, isimo samanzi sibi kakhulu, inkomo zisesengcono nxa uzikhangile ngamehlo, ziyagcwala amehlo. Kodwa siyakwazi ukuthi zizawohluka insuku ezingaki, ngensuku ezingangaki kusukisela namhlanje. Zizacaka inkomo, bazathatha mahhala laba balemali. Kodwa-ke abantu bakithi ngendlela abayiyo ngakhona, kufunakala ukudla komuntu, kufunakala lolu kudla kwenkomo. Ngikho engingakusho ngamasithane lelilokhe nje ngisaya phambili, ngikhangelela ukuthi kufanele ukuthi ngabe yimi uhulumende kumbe yimi engisiphathamandla, ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizwe leyo, kukhangelwe ukudla, kukhangelwe lamanzi. Yizo izinto ezimqoka ngami nxa ngijulisa umqondo wami, ngoba izinto ofanele zilamulele abantu ngalesi sikhathi esiphila phakathi kwazo. Lokho okunye, yebo, siyabe sifuna ukuthi zihambe ezi-water project, sifuna ukulungisa imigwaqo lani lani, kodwa okwakhathesi into emqoka yikuthi abantu sibone ukuthi bonke abantu bayazuza ukudla. And ngikhangela ukuthi uhulumende ka-declare or upresident ka-declare ukuthi in a state of disaster. We're likely to have a famine elizweni leli if we are not careful. Abantu bazakufa, kuzakufa inkomo, kufe labantu, njalo imisebenzi eminingi izakuma ngoba abantwana labo they will go hungry. Ama-feeding programs la ezikolo zikhangelela ukuthi avuselelwe, kodwa kungabi i-feeding program leyana ukuthi abantwana bazaphiwa impuphu kuphela, lokho kwakusenzakala ngalezani nsuku. Sikhangelela ukuthi nxa kungama-feeding programs abe lobuntu phakathi, abe ku-African setting. Ngoba ku-African setting siyakwazi sonke ukuthi nxa umuntu efika kumbe evakatshele bani, into eba yimqokayo ukuthi umuntu umtshelisa ngani. So asikhangelela ukuthi kungangcono kube le ndumba kumbe kube lama-chunks ale-cooking oil, amatamatisi, ukuze ukuthi abantu badle baphile. ngoba isimo leso siyakiso sinzima kakhulu. Nxa ukhangela intengo yenkomo, inkomo ngani selizithathela nje mahala ukuthi inkomo, ngoba inkomo zakithi kakhulu ngapha emathebeni sawo bezisinika ama-700-800 kusiya ngokuthi iweye okungakanani, but ngokuya kwesimo leso sikiso, hayi inkomo selizithathela mahala. Babaduke abantu abasoze bazathengisela ukuthi bangabi lezikhumba eziningi ekhaya, kodwa besicela ukuthi uhulumende asondele masinyane kuma-farmers abone ukuthi ukudla kuyalanda inkomo lapho ezikhona, amanzi ayalanda inkomo lapho ezikhona, ugethe izibholane lokunye. Nxa kunganjebanga njalo usho ukuthi abantu abaningi abakithi bazaba lobuyanga, ngoba kakhulu emaNdebeleni inxa ngikhangele indaba yenkomo.